Hayi, impendulo evele kumphathi intambo vele ayisoze ifeya futhi ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo. Njengokuthi elizweni kunjizinto ziyenzakala kule evidence, kula ma-peaks, but bayabesala kunjalo, layenza njalo. Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasotha lamapholisa ayahambe etha abantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababe ku-protest sebelanda labantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonoku vele kazayike phendula umbuzo kodwa uphendule okwala esithi avela kulanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizainvestigator sizakubona.
Khonokho ukuthi kuza investigator khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisa ngathi bazathi bazainvestigator nini besala izinto ezenzakale kuthanye besithi ngezika-2016. Vela zange bedingisise, instead bona bebe-accuse thina ukuthi vela sifuna ukuzwalutho yini elaliyenza konke khona lokho, yini FDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-P F wona atheni ngalolu daba?
No, ephalamende kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini, namhlobo ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminista wabekhulumane kumele bephonge uthi amatafula bethaya izandla. Ayisikho, ububona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu. Kathi ngenxa yokuthi uyakwazi umthetho wephalamenti injani, ungahamba genesiyo phathi yasomqoji wabantu babezesaba khonokho. Yikho abakwenzileyo sibili.